amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu bese kuleminyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lePhasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane leCOVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu owebandla leChurch of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu uKristu uJesu. Lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene singesindawonye silikhumbula lelilanga esathola insindiso lokukhululwa ebubini bonke lemandleni omubi uSathane. Isikhathi esihle kakhulu. Okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni ngoJesu Kristu yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Prisca Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lePhasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lePhasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangana emabandleni njalo sibonge lezulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngeSunday. And kube isikhathi ade silokuthula generally, and I think abantu abaningi loba bengakwanisanga ukuthi betravel out of ama big cities, but generally abantu bakholisile iPhasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi sitravel.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lePhasika kodwa hatshi njengemvama.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla leKatholika ngesikhathi sePhasika, lapho sikhumbula khona ukufelwa nguJesu esiphambanweni. Njengathi thina amaKatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sePhasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lwethu ngoba sile mcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambanweni, okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu. Lapho sikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni ukuthi izono zethu zithethele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba lesonto lamalala, kuba leChrismas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambanweni. Ngakho ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kunenye okwenziwa nguZulu ngekhefu lePhasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, lemichado ibimbalwa.
Ngama-Easter sikwazi ukuthi kuyaphithizela kule mtshato, but ngakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umotikali futhi no-TV, but kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter, Friday, Saturday, Sunday, Monday, idolobho lengebelekabo ngomahuta pipi mwetazijama uhuta abantu bechada beforisa, but kathesi akula nethu mtshato oyiwosibheyila out na ukuzyamaflawa. Ngathi uyakhangelela izimva zangkhona bangaka abakwanza ukuthenga amaflawuzi, balushwana umntu akwanza ukuthengela izimva amaflawuzi ngoba abantu vele baphakathi komuzima. Kathesi zithi zinxa sikhangela le mpupha anti ukuthi ikhwelile 10 kg nayezwangu-$3 siyangu-$7, not a joke. Umuntu acabanga ukuthi ayothengile okuzena iflawuzi engala 10 kg lasevi imali akasengimpopha.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lePhasika ulidlale esenkonzweni, uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey uSathane, khona nginanzelela kathesi imoti leli tshaya amawindi lapha babulala bayivula kwasethwa ukuthi uthathe udinga imali ala kwase ngikhokha khonapha amankazana shwa phezu kokuthi ngilwisana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapho engayishayelela khona ikuseni yonke kasiboni khathesi samfana sefuna ukuphuma xa idithi ukuthi ufica imoto amaglasi agcwele phansi.
Amakholo amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezichiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.